Soku izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 28 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following court case line yablock ukuthi kumabe no.
Amadale awe nominations court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama by elections ezikhundleni zedale lePhalamende eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhla ka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uDokotela Amon Murira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngecurfew sesizaqala ngehola lika 12 ebusuku kuze kube ngu 5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama mask ikakhulu endaweni okulabantu abanengi. Kunjalo nje uhlangothi olubonanga ezemihloliso olwezimsek luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imihloliso ka grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma labephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli sezimseki unkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhla ka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhla ka 31 zibandlela. Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
Unkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sesinganeno Ngakho ke kusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa iCOVID-19 besehla kulezinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathe hem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelile.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini, okuyinto yobuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi sebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namachumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Kuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu, i-48,966. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje e-Trade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Tendai Piti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe High Court ukuthi kaziyi kukhetho lwama-by elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje ele-nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edale le-nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court silindele umhlaka 26 March lapho osokuzangqikilana khona ama-parties amaningi achiyene. Okwenzeka High Court kuyethusa ngoba i-High Court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same High Court futhi kusasa ivuke isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadale ethu ukuthi kanti sokusenzakalani, kulahleka ngaphi, kodwa-ke asazi ukuthi khona ukho abakwenzayo kuza kuzabafikisa ngaphi.
Wayelilunga lenkulumane waxoshwa edale lePhalamende umnumzana Phulu Kucaca ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha e-nomination court le eyenziwe egazethi yobusuku abantu belele. Kuyasijabulisa ngoba sizawina, singene ePhalamende siyi-CCC ngoke eziyelo. So kunokhana kulithuba elikhulu lakho kakhulu.
umnumzana kwanele hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwenomination court namhla kuqondile.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following i-court case lena yablokha ukuthi kumabe nomination. Kodwa thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, i-RPZ, silawa amalunga azamela kulelo khetho. Ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulale ilungelo lokuthi nxa siya enkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakukhangele ngendlela belandela umthetho.
Umnumzana Tigere Dendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTrivangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu uMP wephumula loTrivangani Ndarowa uMP wenkulumani. I-nomination so far it has been okay. We've seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right. Okwakathesi asikabi neproblem. I-candidate ibhadala $50.
Ama-by-elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Aseza qhutshwa ke mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxotshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change CCC. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eTrade Gold Magistrate Court Nomination Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambo Zuma laseHarare East. Kukhetho luzakwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentathelo ezindaba lamhlanje eHarare, uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele lezanu PF elithiwa iG40 ukuthi axexebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi balethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sixoxe lesikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa uMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka-3 January uMonzora wabhalela izeki wathi senze ibandla elitsha elithiwa i-MDC Alliance la olusiya Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu ongikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile ku-MDCT yena uMonzora seyenze okunye okulibandla okuthiwa i-MDC Alliance. So ngokunjalo akula ndlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya unkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March kuza abalo ukugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzulu labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member yeMDC kajoyina ngeMDC izolo njengaye uMonzura. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze iadvice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azimplemente. So ke kahendlwa ngabanye abantu njengaye uMonzura.
Ungasela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba kuMDC kaMonzura. Lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla leMDC lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMonzura siwavule kulibandla okuncane okuthiwa yiMDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atengise i-quality, impartiality, le-fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili uMonzura nje lapha ukhuluma nje izaba uma nga ethi khona yena uzavimba iMDC ukusebenzisa igama lakhe. Igama elithi MDCT ngamabala aku alphabet njalo uMonzura kasiye umnikazi wamabala aku alphabet.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecelele MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. KuLive Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama by-elections oluzenziwa ngombimbitho. Eke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Africa usekhuthaze zonke izizalwane zwakamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kaMongameli uNkosikazi Thembisiwe utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhla ka-3 kusiya mhla ka-28 Nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ekhulu eyingxenye yolwazi oludingwa nguhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
It is not going to be given to any state agency.
Wakhokheli ofisi yezibalo uMnumzana Lusenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza kube lo muntu ongabalwayo kugoqela lo zabe sebhasini ezidlulela esiyelizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yini abayipha kuloluhlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumapemiti abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulohlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzantsi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaka eSouth Africa or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulohlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu haji kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekuleqembu le-Operation Dudula elihamba lezingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezijojozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende wele South Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukuchayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isipunipuni amaqembu omdlalo enguqu adlala isigabeni se-Premier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo, onguye ophethe isikhundla sika-Chief Executive Officer weqembu, uthi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo, kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco se-league lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi siyabe singabangafair ebafaneni ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi. Singabantu abakhangelele ukuthatha i-championship sesihamba siyathatha umfana kuBoso 90 simlethe lapha sikhangelele asinike ama-results. I think siyabe simfaka i-pressure engekho necessary, so yikho siphume phandle sadinga bona laba esingathi thina mama players an experience.
Iqembu le-Highlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Kutsanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu le-FC Platinum kanye lonozinti uRafael PTC obe kuqembu le-Triangle. Abafana beBoso kabaqalisanga kuhle imidlalo ye-league njalo bahlezi endaweni yesithathu usuka emsileni weNgalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni weNgalane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala isibili yi-experience ku-Premier. Singakala siwakhalela sibili ama-junior abantu abajunior abancane, kodwa kula nto esiyabe siyenza. Kulesikhathi simele sibe jikeleni bijana. Amajunior ezebe right.
Kumaqemba kobulawayo leBulawayo Chiefs liqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lo nyaka bazoncintisa ukuphakamisa isicoco se-league.
Angeke ngithi sikhangelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi siza siphakamisa, kodwa engingakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana ku-league ukuthi sigcwalise amanamba kuthi amathimu angu-18. Sikhona kuligi ukuthi lathi sidlale ithuba lokuthi siyithathe iligi yakho, kodwa ngithi ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi kulonyaka and lonyaka abantu bangakukhangeleli ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahlela eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapha abanye abakhona.
Iqembu le-Chiefs lithenge abadlali abagoqela u-Obedia Tarumbwa, u-Obrel Chirinda, u-Perfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana u-Dela Akoli. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedlileyo isazisa uZulu ukuba imidlalo ye-league izaphenduka mhla zili-12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa i-KF lekhisimusi kanye lemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Nguli viki uhlelo Woza Friday sinomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya wasedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe, yena ecula eseBhilitane. Asizweni exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisas Banda.
Ungene waqaqada kwezomculo kuba kuhle ukuthi abalaleli babeyazi imbali yakho ngamafitshane uVukanileya
izalelwe eBulawayo, which means ke ukho ukukhula nje lasesikolweni bentholakala kulezo ndawo. Ugrade 1 sawu-4 ngamenzela eGwanda, ngasensuka ke ngisiza ePopoma. Ngangena khona eGampu Primary School from grade 4 to grade 7. Secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema, uFormando Form 2. Ngisiya eGwanda Flapus Way eWanezi secondary school ngaqedela khona form 3 lo form 4.
Entsha isikhathazile enhloko esithi Psalm 23 lenye ethi sihamba noJesu uphilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni
kwezokucula ngaqala ngisasemncane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami ngisebenzisana lojaha othiwa nguProsper Promax Studios yena ebese kwela se South Africa eRandi.
Silaye kuhlelo waza waza Friday ku Studio 7 nxa usanda kusithola mlaleli nguphilani leya ocula ezokholo abadala bathi indlela ibuzwa kuba phambili wena bakhona yini abakuncedisayo uphilani
umadlela ngathi ngikhula ngayikwazi ukuthi ukwenza imusic ngiyakwanisa ngoba yimenze lo ngisebenza lo Prosper yime ongu-producer yime engenze yonke into so but wanginika nje amandla ngama-interviews akuthi ngikhone lami ukuthi ngiyenze le nto hhayi ngumuntu owangisiza kakhulu.
Kati silomona balaleli yekela umfana kanle aphose izwi lokugcina engahambi atsho ukuthi umculo wakhe lingawuthola nga
ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku YouTube page yami ba subscribe ba like abafuna i-album liyatholakala ku wonke ama digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more so ngiyabonga lonke esekelana landela yabonga
bese kwethezelo philani leya kuhlelo waza waza Friday esibusisa umculo wakhe wengoma zokholo bela vike endlekini lonke igama lami ngeza Jesus Christ.
Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usekethise iziqondiso ze lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale nominations court kobulawayo le Harare ahlalela namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lomabhai elections. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.